Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathe leli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 Mpandula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lo hulumende omanyano bayaphupha. Esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zokwakha ilizwe. Abantu abathoba munemunye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa igolide Bayhorse Mine oseJegutu. Lokhu kulokudonselana kwamalunga edale lePhalamende leMelika, awamabandla amabili athi elamaDemocrats lelamaRepublicans ekuphasiseni umthetho ovumela uhulumende ukubana anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lohulumende womanyano bayaphupha nje. Esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zakhe zokwakha ilizwe. Lokhu kutsho emhlanganeni oqakathekileyo wedalela phezulu ele Central Committee lebandla lakhe ele ZANU-PF owenzelwe eHarare. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi ingcitshi kwezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ikakhulu i-CCC leZANU-PF ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane leZimbabwe ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi. UMnangagwa usole amazwi alabo abathi ukhetho aluqhutshwanga kuhle besithi kumele kube lohulumende omanyano.
Abacabanga ukuba kuza kuba lohulumende womanyano kumbe uhulumende ozaphatha intambo wesikhatshana bayaziphuphela nje kabaphaphame emaphutsheni abo.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu wonke ukuba amanyane lohulumende wakhe ukuvuselela umnotho welizwe hatshi ukukhonona ngokungamanga kuhle kwezinto elizweni.
Niyathaba sesiphumelele njengebandla ngenxa yokwenza kwethu inhlelo zokulima seziphumelela sesenze ukuba abantu balime bezisuthise basuthise ilizwe.
Kodwa isiphathamandla se-CCC umnumzana Felix Magarela Mafasibanda uthi kulusizi ukuba uMnangagwa usefaka imigoqo ekuthini kube lokukhulumisana elizweni.
Abantu abalenkinga baqala bedinge ukuthi inkinga yiphi, bengavumelana sebesazi ukuthi inkinga yile, sebesiyaxoxa abathi dialogue negotiations.
Lokhu kusekelwe ingcitshi yezombusazwe esebenza lebandla le People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka yena othi ukukhumisana umlotha yiyo yodwa indlela ezakwenza ukuba leZimbabwe liye phambili.
Ya i-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayiyenzeke phakathi kwe-TPC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-positions ngoba iZANU-PF ayisoze ivume ukuthi upresident welizwe aphume ku-opposition.
Kodwa omunye osekela ebandla leZANU-PF umnumzana Liberty Mhlanga uthi okuchiyo ngumnangagwa kulungile ngoba ibandla lakhe lanqoba kukhetho okungathandabuzwayo.
Ama elections ayenziwa ngokusemthethweni. Ama elections ayenziwa ngokubhalwe kuconstitution, ayenziwa ngokubhalwe kuelectoral act. Ngokunjalo ke iconstitution yethu eZimbabwe ithi lo ozanqoba ama elections uzayenza uhulumende ayitsho ukuthi lo ozadliwa kuma elections uza khulumela ukuthi kube le GNU. I-constitution yethu ayitsho ukuthi kube le GNU. So ngokunjalo ke laba bathi bafuna iGNU abakukhulumayo one akukho emthethweni ngoba i-constitution ayikuvumi khonoko.
Umhlangano we-ZANU-PF owedalela i-Central Committee wanamhlanje ube ngowakuqala selokhu ibandla leli lanqobayo ukhetho ngenyanga edluleyo. Ibandla leli lithi selilungiselela ukulungisa umnotho welizwe lisithi loba nje ilizwe lilezijezo zomnotho lizimisele ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uhlala ekhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba akumelanga alahle ithemba njengoba kuzalunga ngelinye ilanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abathoba munemunye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa igolide oebayhos 9 osechekutu. Lo mgodi ubikwa uphansi kwenhlanganiso yomanyana owezimbabwe Miners Federation. Umsebenzi wokuhlenga abasaphilayo kanye lokuphumisa izidumbu zabafele phakathi ubikwa uqhubekela phambili. Inani labafileyo libikwa lingaba liphezulu kulalelo elazakalayo kwamanje njengoba sokuhlengwe abantu abahlanu phakathi kwaba bangamachumi amane lambili 42 abadilikeleyo. Izidumbu eseziphunyisiwe okwamanje ngezimbili.
The Voice of America.
Lokhe kulokudonselana kwamalunga edalela eParliamente leMelika awamabandla amabili athi elamaDemocrats lelamaRepublicans ekupasiseni umthetho ovumela uhulumende ukuthi anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Lokhu sokuba ngwe ngamandla ikungavumelani bona bodwa ngokwabo kwamalunga amaRepublicans kusibopho sinye. Kulamanye amalunga alihlekana aphikisa wonke amaqhinga eza lomlawuli wabo uMnumzana Kevin McCarthy emizameni yakhe yokuxazulula inkinga abalazo eziguqela ukuthi kuhlawulwe abakubutho kuphela kumbe njalo izisebenzi zikahulumende zihlawule okwensuku ezingamashumi amane lanhlanu 45 ezilandelayo. Inkulumo ziqhubekela phambili iParliamente ngehluleka ukuvumelana namhla phakathi kwamabili izisebenzi zikahulumende eziningi zizamiswa umsebenzi kumbe zisebenze zingaholi kuze kube lokuvumelana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobendula,
lamlela ndwandwe.
Izakamizi zasewange emangweni wakomvuthu Mpumelelo lehlanganani sezasungula uhlelo lokumelana lesihlahlakazana esibizwa ngokuthi ibuhobe kumbe ilantana kamara esenza amaxuku ahaqhazayo njalo adlephayo. Ubuhobe bubangela imikhuhlane efana lobuphofu ezifuyweni. Kubika unokuthaba Dlamini.
Uzulu walumango uthi unanzelele ukuba isihlahlakazana selantana khamara siqale ukumemetheka kakhulu emadlelweni kunye lebasimini ngomnyaka odluleyo okuyikhose kusenza izinga lesivuno liqhubeke lisehla ngoba indalo yaso ingeyokubhidliza izilimo izihlahla kumbe utshani nxa sesithe sahluma kuleyo ndawo. Umholi walolihlelo uMnumzana Dumezweni Gumbo uthi yiso isizathu esenza babumbana baba ngamaqembu okumelana laso ngemva kokunanzelela njalo ukuba izifuyo nazo sezihlaselwa ngumkhuhlane wobuphofu ezinye njalo zisala zimahluzuhluzu.
Uhlelo oluhle kakhulu lokuthi sihlangene labo mama labo baba sikhethi ngabantu esisebenza sikhululekile sibambene sizwanana njalo umbona lo msebenzi wethu benza kube kuhle ngoba lathi singakhanyela sokuchaya izihlahla ngobilantani ikhitshiwe lapha kuvala khona indawo.
Unkosikazi Onesia Ngwenya wemangweni we-BH11 uthi basungula uhlelo lolu ngenyanga kaNkwenkwezi qede bathola uxhaso kunhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID ikhokhelwa imali maloko ukuze ibasize ngoqeqetsho lwendlela indlela zokugeqa ubuhobe lobu kanye lezembatho zokuzivikela.
Indawo yethu le indawo elezinyamazana izilwane ziba khona, indlovu ziba khona. Okungenza ukuthi lanxa usegangeni lapha uyakwanisa ukuthi ungayiboni, kwanisa ukugijima ukuthi ubaleke, kodwa ungafika kulesi sihlahla lesi awungeke udlule, uyadlelwa lapho. Kumbe indlovu ikunyathelele lapho ngoba kawutshungubali, siyakubamba izigqoko sikuhaqaza, uyaqubuka.
Ngaphandle kokulimaza, unkosikazi Ngwenya uthi lokhu kuyasiza njalo izifuyo lasekubulaweni izilwane ngoba yikho lapha ezivame ukucandama khona.
Inkomo sinanzelela ukuthi ziyachotshwa amehlo, ubwela ubuyana buyangena zibe sezisiba zinkomo ezibulawa ngamehlo sezisiba iziphofu. Masinyana inkomo zethu sikhaliswe ukuthi zigcwele kube zilokhu ezibulawa ngamehlo, inkomo seziziphofu. Silahlekelwe zinkomo eziningi zingasaboni. Inkomo ngeke igijime ibalekele isilwane njengoba nijhile ukuthi indawo yakithi le ilesilwane. So siyadlela inkomo eziningi kakhulu.
Omunye walaba unkosikazi Ntombi Zodwa Phiri wase BH10 uthi sebesabantwana abathakazelela izithelo zobuhobe lobu labo sebehlutshwa ngamehlo, ngakho basizwa inhlanganiso le ngokusihlasela sichiswa ngendlela engaphazamisi umganga.
Kathesi lapho sibuthelela khona amadenje, lapho esichaya khona amadenje siphruna izihlahla, sikuhamba silalisa kahle phansi. Ma silalisa kahle phansi kuthiwa kuyamila utshani obuhle obukwanisa ukuthi ihlahla lelana nxa libohlile la ehla phansi. So kumila utshani, utshani lobuyana buba ngamadlelo amahle ngoba kuyabe sekule fertilizer phansi.
Osakhulayo umnumzana Ngqobizitha Ndlovu laye ophatheke kulokhu uthi ubuhobe lobu phezu kwemikhuhlane buqeda amadlelo ezifuyo.
Siyayikhuphuna onke le mpande zayo ngoba iyasibulalela izifuyo zethu, iyabulala utshani. So isinye isihlahla sibulala imvelo yethu, so sizama ukuthi sihambe siyikhipha siyizakhamizi zonke indawo yonke esigabeni sakomvuthu. So siyabonga uhlelo lolo olubuyile lwemalima lokho ebobuya lolwazi, sasingakwazi ukuthi into le iyingozi kanje.
Oyisikhulumeli senhlanganiso yemalima lokho umnumzana Keith Moyo utshele lomsakazo ukuba baxhasana lezakhamizi eziningi esabelweni seMathebeleland North ngendlela yokulondoloza imvelo kanye lokunanza uluntu.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yikukhuthaza ukuhlanzeka emizini lokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Umoyo ungeze njalo ukuba phezu kwalokhu baxhasa izakhamizi ngokwenjiwa kwemigodi ukuze zithole amanzi ahlanzekileyo ekunatheni kanye lezivandeni. Uhlelo lokugecwa kwesihlahlakazana sobuhobe lukhangelelwe ukugqitshwa ngenyanga kaLwezi, lapho izakhamizi ezikholelwa ukuba zizabe sezicentile lokhu lasemasimini. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Ingcwethi zomkhuhlane owemvukuzane ehlasela abesilisa i-prostate cancer ziveza ukubana lokhe liqonga inani labatholakala belalo imvukuzane kanye lasebelahlekelwe ngumphefumulo eZimbabwe. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezempila kahle bathi kuqakathekile ukuthi abesilisa abeleminyaka esukela kwamashumi amane kusiya phezulu bahlale besiyahlolwa sikhathi sonke ukuze bazi isimo sabo ngale mvukuzane. Udokotela Josephat Chiripanyanga osebenza ezimele utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sisasephansi kakhulu isilinganiso salabo abaya ezibhedlela ukuyadinga usizo lapho bethe bananzelela ukuthi kukhona ungamanga kuhle emizimbeni yabo loba ukuhlolwa ukuze bazi isimo sabo.
Masibo ukhangela ubaba bethu lapho eZimbabwe vele abathandi izinto zokubona odokotela. Bela babuye ukuthi sibahlole ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bale present yenza yini kumbe abala.
Uqhubekele phambili udokotela Chiripanyanga ethi uZulu kumele azi ukuba limvukuzane ivame kakhulu kwabensundu kulabamhlophe.
So vele siyathi nxa usule 40 years usiya phezulu hambani kubodokotela kumbe emakliniki lezibhedleleni lekhangela ukuthi alila yini i-prostate cancer, but kakhulu kakhulu nxa usufike ku-60 years khonapho siyabona ukuthi i-prostate cancer vele lapho eyaba khona vele more common. So nxa sikufike ku-60 years hambani ezibhedleleni once a year at least liyekhangelwa lani ukuthi alila prostate cancer.
Inyanga kaMpandula yabekwa eceleni emhlabeni jikelele njengendlela yokukhumbuza lokusabalalisa ulwazi ngengozi yokuhlaselwa imvukuzane ye-prostate cancer. Abenhlanganiso etholisa ulwazi ngemihlobo echiyeneyo yemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe, CAZ, bathi kungalesi sizathu besebenzisa linyanga kampandula njengethuba lokuqhuba imikhankaso lenhlelo ezengeziweyo ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane le-prostate cancer. Umnumzana Love Mo Makurirofa, isiphathamandla senhlanganiso eye-CAZ, uveze ukuba inani labalaliswe phansi labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa ye-prostate cancer liya liqonga elizweni.
According to our statistics from the Zimbabwe National Cancer Registry, Zimbabwe recorded
ugwalo lweZimbabwe National Cancer Registry luveza ukuba abantu abayi 7841 batholakala belemvukuzane eZimbabwe ngomnyaka ka-2018 abayisilinganiso sokulishumi lanye ekhulwini 11% babo kungabatholakala belemvukuzane ye-prostate cancer, okutsho ukuba i-prostate cancer iyanda ebantwini.
Umakurirofa uthi okudanisayo edabeni lwaloba yiwuphi umhlobo wemvukuzane elizweni, uzulu weZimbabwe ikakhulu obaba bandise ukuyadinga usizo sekonakele kungasekho okungenziwa ukusiza lowo ogulayo.
As Cancer Association of Zimbabwe, we usually carry out programs on cancer awareness.
Thina njengenhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe sivame ukuqhuba inhlelo zokulumekisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane ukuze sifundise abesilisa ngokuqakatheka kokuyahlolwa kusasemasinya.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Bongani Moyo oleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu, uthi wavuleka amehlo ngemva kokulahlekelwa yisihlobo esakhulelwa yi-prostate cancer ngenxa yokuphuza ukuyadinga usizo.
Enye into futhi engayibonayo ukuthi ukuyacheka, ukuphonga uyacheka nje kunzima lapha eZimbabwe, yomkhono wakho nomiki kakubi. So ukuthi uphonga uhamba nje esibhedlela ukuthi ngifuna ukucheka ukuthi ngile-prostate ubhadale izimali, kuba nzima ke kithi lapha eZimbabwe. Kukanti sesihamba nxa sesigula nje.
UMnumzana Victor Dube waseHarare yena uthi kubalulekile ukuthi obaba bazinanzelele izibonakaliso zale mvukuzane njalo baphange badinge usizo lapho sebenanzelela abangakuzwisisiyo ngemizimba yabo.
Lokhu kuyakhanya ngoba nxa echitha amanzi kuyabonakala ukuthi hayi angisachithi njengensuku zonke. Kuningi ongakubona ukuthi hayi lapha akumelanga kuhle. Njalo abantu besilisa silodubo lokuthi ngezikhathi eziningi izinto zempilakahle kasizikhangeli kakhulu njalo asinanzi ngazo.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora osanda kubekwa kulesi sikhundla ngemva kokhetho olwenziwa kunyanga edluleyo uthi usadingisisa ukuthi azwisise ngesimo semvukuzane ye-prostate cancer kulabo abekade bevele bekhona kulolu gatsha njengoba yena esasemutsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje ke wathi sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo kansila Given Moyo, ongomunye wamakansila amathathu nje kuphela ilizwe jikelele awebandla le-MDCT abanqoba kuthetho olusanda kwedlula.
Mina ngabuyela ukuba ngokhansela ngoba ngiyaphinda ukuba ngokhansela ithemu yami yesibili. Okwangenza ngabuyela ukuthi imisebenzi yami yayimihle ibukeka ibuka nguye wonke umuntu, ikho okwakwenza abantu bathi angibuyele njalo. Ngoba ngangingukhansela ngingena ngo-2018 ngingaphansi kwe-MDCT yayikhokhelwa umama uNkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na uxhaso njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni, ngathola isekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi icampaign material ngangingela, kodwa nje ngavotelwa ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni. So ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma lumvela usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli mhlawumbe kukhona okulungiswayo, kodwa kangila engingakutsho ukuthi yikho lokhu ibandla elikutshoyo ngami.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenzela uZulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekatshetshete ngathi ewange RDC kumbe wange RDC Council kulezinto ezimqoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha. Ekuqala kungamanzi, imigwaqo, izikolo, ezempilakahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esiwasondezela eduze kumbe senza kube kunengi, njengokuthi indawo zokukhamanzi babedinga indawo zokukhamanzi ezinye ngokungezelelwa ekusetshenziswa le technology ekhona kuzeneza insuku. Wendabeni ke zezikolo, bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo, kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi early childhood development centers. Sesithi endabeni zempilo kahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama clinics abe seduzane labantu, ama health centers lawo adingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So ukuze setshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama health centers abe seduzane labantu, then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona, both ama state roads lama RTTF roads njalo lama roads akuthi singathi ngama access roads awe council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.
Lo bekungu councillor Given Moyo ongwebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lila
kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos lele Black Rhinos asefinyelele esigabeni se-semifinal emncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo edlalwe namhlanje emini. Intelele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lalo daba.
Iqembu leChicken linqotshwe nge-2-1 ngele Black Rhinos ngaseLuveve, kuthi ngasemandaba iqembu leFC Platinum litshaywe nge-5-3 ngele Dynamos ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphelezi ngujiki lobhanqa 1-1. Kweminye imidlalo yequarter final ezadlalwa kusasa ngensonto, iqembu leHighlanders lizemukela ele Capes United ngaseBarber Fields, kuthi ele Rentals College lizancikilana lelengezi Platinum Stars ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leHighlanders lele Capes United adibana ngemva kokungadlali kuhle kumidlalo yedlule yeLeague, kodwa umsekeli kamqeqetshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi kulo mehluko omkhulu phakathi komdlalo weligi lo wenkezo.
Like imbejo. So, you know, you have to give your all for the cup game. We want to tell our supporters that we will do our best. Let's not dwell on ama defeats now. Let's look at the game, game by game. Let's look at Kirsten and see what we will play with them according to how we've trained team.
Iqembu leHighlanders linqobe kanye kumidlalo yalo emihlanu edluleyo, ukuthi ele Capes lona selile midlalo yithoba munye lisehluleka ukunqoba. Umdlali weqembu leHighlanders uMelika Ncube laye uthembise ukuba labo njengabadlali bazabopha ziqine.
Thina enze sizitshelana nje njengama-players ukuthi sizamukupusha ukuthi yonke igame kuyasangufaka umasifame edukwe sithatha ama-point. Njale yikhapu so samuthi siyenze ibe ngumbhejo yithi. sponsors sitholiwe.
Iqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku yile elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Nyakenye iqembu leBulawayo Chiefs yile eliphakamisa inkezo kodwa alisenelisanga ukuyancintisa iAfrica ngoba ilizwe leZimbabwe belimisiwe ukuphatheka kumncintiswano weqoqo ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele FIFA. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge 4-3 ngemva kokuchaya kwembekwa liqembu leBotswana isikhathi besiphele kwi 1-1 la maqembu abedibane kumdlalo weInvitational Independence Match khona le ngaseBotswana. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje sihamba lomculi wehip hop uJustice Ndebele yena ozibiza ngegama lokuthi nguJCB emculweni. Nangu ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Bakula bepisa laba bantu baya fake. When they see me got a no buying paper. Abantu na bakona seven genu mswenya. Na bangane bakona bakalu mnyamalala. Angsa tembi, mina angsa tembi. Bakula bepisa laba bantu baya fake.
Ngitavuka esikodlweni sabo sikola. I-village Ntshamathe under uChief Sikola yikho la ngikhulele khona ngayenza izifundo zami ze-primary level ngasuka ngayofunda edolobheni laKwaBulawayo phakathi esikolweni abathimzilikazi high school lapho engenze khona i-high school level yami ngasengirelocator ngayohlala endaweni abathi Benside yikho lapho kuba introduced to music ngaqala ukwenza i-music.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuxhumana nami ngitholakala ku number ethi South Africa 0782661657. Kube sokuthi bangangithola futhi na kuma social media platforms Instagram ngitholakala ngo JCBRSA JCB_RSA same to ku Facebook ngitholakala ngo Justice JCB or JCB yikho lapho abangaxhumana nami khona. Kweze Zimbabwe inombolo ngitholakala ku 0777082083 and then kweze South Africa ngitholakala ku +27742661657.
Ela waphamazi abalandeli.
Amazwi nje engingaba nawo kubalandeli bami ukubonga, ukubonga uthando lwabo, ukubonga isupport yabo ngoba umuntu ngumuntu ngabantu sikhuphulwa ngabantu. Ngibonge kakhulu kini nonke ngezingdawo ngezingdawo. Ilizwe engitholakala kulo okwamanje ngihlala kwele South Africa.
Watch how you feel, supposed to be so name, so fucked up, pressure got me locked up, thinking about the things that I left, have a niggas thinking about the sex, fucked up, feelings really locked up, mama don't cry, I'm giving all this best, so giving all I got, we heading to the top and I ain't going back, I promise you the world and send me when we flames, gotta make your way, it's me, mama nest, it's me, mama nest, I pray to God. Answer all my prayers. Cause I be down on my knees. I wanna blow, I wanna glow. Ayy. Mama, 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 anything. Mama, mama, mama.
Ngilethembali ukholisile umculo kaJCB, umculo womdumo wehip hop. Isikhathi sethu wasavumi bakwethu ubana siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa ke singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela. abantu abathu bamunye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa umgodi owenjiwa igolide oyibay house mine osechekuthu. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.